ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uvumele abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuthi bahlawule isibambiso sebheyo.
Iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Afrika bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa-ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhona wemali ezakuza entsha, befanele baqinise babophe ziqine ku-industry.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe liza kuba le mali entsha lonyaka, umnyaka lo ungapheli. Kambe lokho kungafezeka na? Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo usehlaphi Mthombeni odabuka indaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court namhla uvumile isicelo sokukhulula ngemali yesibambiso yebail abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Abahlanu laba ngabanye babalwela ilungelo loluntu abayisikhombisa ababikwa baphatheka emhlanganweni kwele Maldives. Babalisa uFarirai Gumbonzwanda, uGamuchirai Makura, George Makoni, Frank Nyasha Mpahlo, Lotatenda Mombeyarara. Umahluli uthi akulazizathu eziqinileyo ezokuthi beqhubeke bevalelwe entolongweni bengakhululwa. Kufanele behlawule amadola ayinkulungwane munye ngamunye. Bayezibika emapholiseni insuku zonke, behlale emakhelini abawaphe umthethwandaba, njalo bengaphazamisi ukuphenywa kwalolu daba. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Jeremiah Bhamu uchasisa ukuthi kungani unkosazana Sithabile Dewa lo Rithanya Mupinga ababotshwa ngemva kwabanye babo bengaphiwanga imvumo yokukhululwa namuhla ngebail.
The other two who left their bail application determined on Monday. It was filed separately since they were arrested subsequently. They'll be headed the same court but before a different judge.
Uthi bazakwaziswa ngomvulo ukuthi bayakhululwa na kumbe hayi ngebail phambi komunye umahluli. Ukubotshwa kwalaba kwathukuthelisa iningi labalwela ilungelo loluntu lamanye amazwe abethula imbiko ehlukeneyo besithi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusiyaphela umnyaka kuza kuba sekulemali entsha eZimbabwe. Ukhulume lokhu namhla embuthanweni wokuhlanza idolobho leHarare eSouthley. Umnangagwa uthe nxa kungasasungulwanga imali eyinye eyakwamanye amazwe iyabe ingasathengi lutho ngaphandle kokuthi ithengiswe ibe yimali yeZimbabwe. Iningi liyasola lelinyathelo njalo ingcwethi kwezemnotho zithi ngabe ilizwe liyasebenzisa imali yohlobo lwama-rand e-South Africa ngoba enye imali iza kuwa isisindo icine ingasathengi lutho. UChris Kande weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya waqala ngokumbuza ukuthi wamukele njani lumbiko wokusungula imali entsha.
Ya, lami ngize ngisethuka ngoba babevele bengabantu ababesithi akula mali ezangena kathesi nxa ibhondi le yisitola yonke lesemza lonto kusemza wonke kodwa mbona ngathi sesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama so ucakathele ukuthi bathathe yona i-advice yokuthi kufanele kube le mali eyodwa kumbe bagcina yona i-US dollar kumbe baba le imali ngoba kungabelekho ukuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo amabhondi esephambaniseka kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-reserve bank baziphethe yini ngoba yikho ukuphambanisa khonokho
nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala
ye iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu kodwa ye ukuqakatheka ukuthi ngabe khona wemali ezakuza entsha sifanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona ukusinda kwemali eyalapha kuya ngokuthi yona i-reserve bank ibhenki enkulu ugono wayedinga imali ezanokuphiwa esithi yi-senorate ngesikhiwa nxa lo ubaba okhona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana nempahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhlungisiswe sikhole ukuthi udokotela umthuli Ncube professor laye uzabe khona encedisa kodwa yi-risk kodwa akwenziwe
manje ngokubona kwakho bathembeni
yabona fowethu akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo singaze sikhangelisi zabantu irandi ihlala lipetshulwa yi-US dollar kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks i-reserve bank lathi thina ozulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona yikho i-reserve bank eba le-monetary policy bafanele babe le-discipline ukuthiwa kube inflation targeting e-South Africa umsebenzi we-reserve bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo Chris Kande we-Studio 7 eseHarare. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Abenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions bathi lokho behlala bucwadlana leguma elilesigodlo sama-ofisi omeli weMelika eZimbabwe njengendlela yokutshengisela ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho ayezethesa inkokheli yebandla leZANU PF eziyingxenye kahulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yeZANU PF ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esefakelwa iAmerica sifananisa le-cyclone idai esile sahlangana layo. Yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone Zidera ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi lokunye okuningi osekulethwe yilawa ama-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe ubuya nini ngobuningi benu libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanisa ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha buyo nale iviki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe America ipetition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. Ipetition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalisa ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezidlulileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama sanctions. Kodwa asikezi ukuthi kulo kulento ehlukeneyo. So amboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwelemelika loba kuqanda kanjani. Loba kuchisa kanjani, loba izulu liyana yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami sizawuchitha isikhathi ngoba i-America inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe. Njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo, nothi lo khona wathese wenza into wenza umathanda nje. So i-America loba ungayithini, yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe ukuze kubonakale. So mbona ngani bazawu-waste ixesha loba nje sibabonga ukuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwele Melika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani, njalo indaba yama-sanction isebenza njani, ngabakwazi njalo ngabakuzwisisi, ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akungeke kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla ze-ofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa elemelika liqinake lokuthi makuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa eleZimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo Live Talk lamuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu lokuthi litsho imbono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lezomnotho, okwephula kwelungelo loluntu, lezombusazwe. Lingasithumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abeqembu labamhlophe abahlala kwele South Africa abazibiza ngokuthi ngama-Suidlanders bezithi ngamakholwa esiKristu bathi lelo lizwe lisengozini yokuqhamuka kwempi phakathi kwabamhlophe labensundu. Lanxa kodlule iminyaka engamashumi amabili lelo lizwe lathola uzibuse embusweni wamabhunu, abakahulumende weSouth Africa bathi abamhlophe laba lokhe bele ngqondo yayizolo akulambi enjalo engaqhamuka. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani unkosakazi Theresa May wehlule esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla le-Conservative Party namhla ukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sakhe kuzaqala ngeviki ezayo. UMay uzaqhubeka inhloko kahulumende kuze kukhethe lo azadedela kuye. Kulomcimbi wokuveza inkosi yamaNdebele umnumzana Bolelani Lobengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo enkundleni yeBerea Park. Ukuzabe kudliwa njalo kunathwa utshwala besintu emcimbini lo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umcimbi, umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, othi bakubone kubalulekile ukuthi bayiveze eBerea inkosi ngoba yikho okulezizalwane zeZimbabwe eziningi, ikakhulu abasakhulayo.
lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park, kodwa-ke idume ngolokuthi iBerea Park. Sibone kufanele ukuthi siyenzeke lapho ngoba isizwe esiningi esikamthakazi sibulele elaseHebro, Berea nakuboyiveli lapha. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Yingakho siye sananzelela ukuthi inkosi uma ngabe ibinza imbizo yayo ayibize lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka engamelikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893. Sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, nenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe. Itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemandebeleni ngasempumalanga. Nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazekuze khona bezothamela lo mcimbi okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha e-South Africa. Kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sigqiselela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo. Ngiyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo umcimbi wamasiko, sicela ukuthi isizwe sivunule bezavela phambi kwesilo bevunule. Amaqembu ezepolitiki siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoki izimpahla zepolitiki, bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Lo mnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, omunye wabaqoqe umcimbi wokuveza inkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSoweto kwele South Africa. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders lizadibana leleyata kusasa ngomgqibelo. Kodwa abaqeqeshi balo bona sebevele sebecabanga ngomdlalo wabo leqembu leDynamos kuviki yetshumi lambili yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe kulabadlali bakhe asebatshengiswa ikhasi elilombala olithanga kabili emidlalweni eseyadlulayo, njalo laba abalakho ukubaphumuza bengaphatheki emidlalweni wabo leqembu leyada. UNdlovu uthe lokhu baza kwenza ngoba befuna laba badlali ukuba babe yingxenye yeqembu labo mhla bedlala leli qembu leDynamos.
I'm not saying Yada is less important, but the sentiment.
Akusikho ukuthi iqembu leyada siyalidelela. Kodwa lani liyakwazi ukuqakatheka komdlalo wethu leqembu leDynamos. Kulisiko okumele sililandele ukuba umdlali wethu leqembu leDynamos uvusa amadlabuzane, yikho ke kumele iqembu lethu libe liqinisaka ngalolo suku.
Save our key players for the Dynamos game.
Abadlali abalakho ukuphunyuzwa ngumadinda labasekeli bakhe ngabagoqela umgadli uPrince Dube kanye labadlali benkabeni yenkundla uNqobizi Jamazuku kanye loAdrian Sila. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leRentals lizemukela eleCapes United ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken Indies adlala leleHarare City ngaseLuveve. Iqembu lezePC Caribbeans lizadibana leleChapungu ngaseNyamunga, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizanqikelana leleFC Platinum ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leTail One lizemukela leBlack Rhinos ngaseLuveve. Iqembu leWangeli zadlala leleTriangle ngaseColliery. Iqembu leMshwane Stars lizadibana leleBulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadlala leleManyika Diamonds ngaseRofaro. Premier Soccer League isikhuphe umbiko owazisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngokukhwezwa kwemali osokungenwa ngayo enkundleni. Labo abafuna ukuhlala lapho ngelamthunzi khona kumele behlukane lamadola alichumi yawohlobo lweRTGS. Labo abafuna ukuhlala kuVIP kumele behlukane lamachumi amabili amadola ohlobo lweRTGS. Ikanti labo abafuna ukuhlala lapho ukuhlala khona ingamla kuVVIP kumele behlukane lamadola angamachumi amahlanu ohlobo lweRTGS. Kolunye udaba olumalana lomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaphatheka kumdlalo emibili kusasa njengoba kule qembu lizodlala umdlalo wokuzwana amandla leNigeria khona leNigeria kuthi elinye iqembu lizodlala umdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano walonyaka weCOSAFA uqhutshelwa elizweni laseSouth Africa. Iqembu lizodlala leNigeria libunjwa ngabadlali abamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica wozaqhutshelwa elizweni laseGibhithe. Kuqembu elizadlala kusasa kwele South Africa kulabadlali abane babalisa uThabani Kamsoko, Elvis Chipezese, uThafazwa Kutinyu kanye loRonald Kufumbidzai abazalandela labo abaseNigeria. Lapho iqembu leZimbabwe lizaqhubeka khona lisenza amalungiselelo alo phambilini kokuba libhekise amabombo kweleGibhithe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kulifiki silomculi wengoma zokholo usehlaphi Mthombeni odabuka entaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Usehlaphi ngumculi osedume kakhulu ngokuhlabela imidumo yengoma ezijeneyo. Namhlanje ngixoxa laye sigxile kwezokholo.
Ngazalelwa kobulawayo emanqeleni entaba zinduna. Ngafunda iprimary yami entaba zinduna. Ngasuka ngayeshuruku ngayafunda secondary yami khona ngale ekushinga high school. Ngaphenduka ngaye kobulawayo ngaya ngisiyakwenza amanye ama courses engangiwenza khona ngale.
Wasuka edolobheni lakobulawayo wathuthela eHarare efuna ukuthola amathuba okuba ngumculi wezinga eliphezulu.
Ngaqala ezokuhlabela ngo-2002 ngiyi-backing vocalist kaJakata. Ngasuka ngo-2004 ngasebenza lo Bishop Olajuwo, ngazosebenza lo Wigman Mthanga, ngasebenza lo Chase Skuza, ngasebenza njalo lo Mkoma Josephati Somanje kuvideo yakhe ekuthiwa nguMagi Mkaranga, nginguMagi Mkaranga. Ngo-2010 ikho lapho ngakhipha khona i-album lami ekuthiwa inzira yangu indlela yami.
Na abalodumo abamenza waba lomdlandla uhlabela utsho uMamthombeni.
Noma wenu kolwa uzosindiswa uJesu.
Ngiyithanda imiculo eka Sekurulena Jakata, lobaba uCharamba, lobaba uThuku, lo sisi Christabel. Yibo abantu abangenza ngathakazelela ukuhlabela nami ukuthi nami ngikwanise ukuzimela ngingedwa.
Njengoba isikhathi sesidlule ngumangoye, ilizwi ongalithela kubalaleli bethu labanye abaculi ongakahambi wesehlaphi.
Ngicela ukutshela abanye bami abayenza imusic ukuthi ungadeli, qinisela. Nxa ule talenti lakho lisebenzise njengobana uNkulunkulu uzakuphathisa. Abafunayo ukuthola imusic yami bayayithola eGrama Records, Diamond Music, la ku YouTube. labanye nje baba befuna ukungifonela bayakwazi ukungifonela ku 0775495610.
Usehlaphi uthi loba kunzima kangakanani iqinisela kuzalunga. Nesuhlelo waza uza Friday silo sehlaphi mthombeni ocula ingoma zomdumo wokholo. Impela sonto eluljukini lonke igama mongi eza Jesus Banda isale.
Usehlaphi Mthombeni odabuka emanxeleni entabazinduna kodwa icula eseyabare simuzwa ke kuhlelo Woza Friday silo Ezra Jesus Banda we Studio 7. Ayike isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.